Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela ukwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
IZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers owakathesi sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi ukwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ikuvuka nje usufaka umshasha laphana kungela qiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku asifuni ukwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona leyana asebeyenzile mbabonile abantwana abakhona abayibothu abayafunda lapha. Ngeke ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi linto esiyenzakala yinto engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into indlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la ukuthi wakhona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi agcina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga amavoti yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
IZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabisenzelwa ama election ngakhangela umgwaqo webhinga tugokwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlaba isilesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hayi sunukwakha 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 khathe sesesabela izulu ukuthi izulu selifika kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama contractors akhona akhona nje azihlalele ama lorry ake vuswe gijigijime kwenzakala ngani kulento eyenzakalayo but kungelalutho olwenzakalayo so ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlala isingqondo zethu bangene ngo 1980 kuhulumende ilizwe leli lonke ngabe selidevelopile alubizana uPFB serious but unfortunately ngama criminal ngama sela ngoguluva abalokhu bezama ukuthi beqile abantu akulanto engahamba nxa kuyikuthi oguluva beyibabadlalini i-front line so sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonitor kwinto kwakhona
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba seBinga North edalele parliament ube khuluma ecingweni le studio 7 ekhona le eBinga kusenjalo abahlali beBinga eDobola bakhala ngabathi ikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhale khukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampaign abafika becampaign kuphelele bonabo. Imgwaqo kathi esingisho legravela iseko sokulobhuqu osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabincengisa kodwa iqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. Abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBinga, bayathuthukisa iBinga. Kodwa kithi lapha nesigabeni asikaboni lokho. Mabethi bayathuthukisa, maybe babekhatshana leBinga center le-town le, okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku primitive life ukuthi abagqoka amabhethi nje ekho lapho kulo mehluko khona so angazi ukuthi singathola sizobani ku government ukuze kube la at least kube lama network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa lemgwaqo belungise ke sisuka ufaka ithara umgwaqo wekhariangwelo yose wesi yalo
naphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukho
kula kwenzima ukuhola lapha eDobola mina ngafunda enakaphandle primary secondary akula maclasses ngasifundela ngaphansi kwesitadi ngoJuni kwalaphana wathola ngamabhuku sokuphephukile sokuhambe ngomoya umntwana onjengo-third one you can walk the distance of more than 15 kilometers in an hour. Siya esikole. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga, engelamphako, uzaze kudle sechayisile sevele esikole ntambama. Ya, into azafika ezindle ekhaya, ngekho zathola befeka igwaza nje, andle khonokho usokorayo. Akunakudla, kunendlala, inkomo ziyachuba. Yi-primitive life sibila lani yamasini lamakhoyikhoyi. Akulo bunzima obukhulu abantu. Angathi besinancedise kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana kudakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBinga esikubandla lezanu PF. Yena ochasisa ngenhlelo. Uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariyangwe, i-dust road, kodwa nxa uhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariyangwe vele manjolo. Siyakhona luziwe efike eKariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagrade alokho esakho ona awe TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika ukuthi awuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa letitsha eCaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kade sibafaka itara sikhangelele ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu ditho e 7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main roads befaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo. Kathe sengikhuluma nje lusulu le kule bridge elaselifile lulungiswa yi-ministry of transport. Ubo TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport, bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eTshunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uye ezindlini uye emaganga usuka lapho uqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezano PF obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yehlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabatshisa. Umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi, akuna problem, into nje kuba yuyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni isikhangele siyephambili, singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nezibindi silingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungaregister. The most important thing is uya register uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregister, because some people are just talking bengazanga bayikwenza konke kona lokho. So just thank God ungazathi umnyaka ofika ozayo njoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabi winile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salibonani, salibonani msakazane, salibonani, salibonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inyusi ama voice note inyusi sizothi ngizibamba nje sithanda lesi stage yokuthanda lomsakazo lisakaza khona indaba zonke zenzakalayo manje lapho sikhona mana ubambeki kahle. So sicela sithumele nje libe lingifotela inyusi khona pa lamkezisa ukuthi ikume njani ngezindawo ngezindawo lapho lisakaza khona emsakazweni omuhle omngqungquthela omkhulu kakhulu Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7, ngiyakuzwakala uMr. Kuduza la uthi izinto zisuka from usuku kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osobhuku vele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uChief Echilo undweni ukuthi uqale ku United Nations like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa i-referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama-puppets eZANU. So lapho ke bengicela ukukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, wena usithathe referendum uyifaka ezandleni zeZANU, and iZANU cannot allow that to happen. Akulanto ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama-packs, banikwa ama-coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa ama-gates emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum cannot be done in a rural setup like into zabo sobhuku. Osobhuku vele kanti kuyinto navela sikubali lokhe. Osobhuku vele kabalwa. Le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto manje ziqalisele phezulu. Osobhuku vele ukuthi boundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga, they don't even know about that, and they are ZANU-lized.
Studio 7 njani, elibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngendlela kungifaka kwamumbono la yabantu bathwele nzima emakhala, abadala bathwele nzima, bathwaliswa nzima, babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhuku babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizolonga ukwazi uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi belandele amaphathabo, amaphathabo afunayo, ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le yayinika iparty yeZANU PF somethi lilandele. Lokho zinto zingahambi kahle, abantu badala bathwele nzima. Shuwa bakithi ma uNkulunkulu engasiza abantu bathwele nzima lapha emakhaya lapha, kakhulu indawo nje zazingamaplazi lezi kudeza kuthiwa amakhiwa, ezafakwa abantu bathwele nzima, baphila nzima. Siwa batshele kokwenza iZANU PF, batshele ukuthi indawo le layiphiwa yicwa kuyanti lingayikhuluma lina. Labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu bathwele nzima, nzala babarobha babaniki lutho, bathwele nzima abantu bakithi basingabe kuyavuma uNkulunkulu azwele. Shuwa abantu bathwele nzima, shuwa emakhaya lapha badala bathwele nzima, impilo impilo ephilwayo imbi abantu bathule nzima ngezane PF esikhathele ngehlile ukuthi balungise izinto umsebenzi uhambe orobha abantu kuphela bejawa into ezingayisizwe ukhuluma izinto ezingancediyo ebadaleni borobha abadala nabantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitsho akulamali kathi esethenga ezimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yakho le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimala silazimali siyahawula kuyini so khonokho izona i-PF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi womuhleli ngabele njani olibingelelayo ngo-TB Ncube laphana ya cela kini lonke ligqweki i-MRP ukuthi lingegqweki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uza kini lona leli lithenjwe okuyilo lingasikhulula kule nkinga esike zamani nje ukuthi i-MRP lisapoti ngokuphelele liyekele nje ukuyigxeka liyowakhuluma nomqondisi imali ake nemsula esula ukuthi thina sithanyeke sihotele upresident labona imali yenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRP akade bengavote bejabo lingayekelani ukuthi lithuke i-MRP ngoba kusiyena kodwa uma khe lithuke umqondisi kanje anyeke vela angeke lize liyivotele sisisiya lo sisi lo obesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi yabonga umsebenzi omuhle qhubeka liwenza ngicela upaula ngobaba lo uthuma lo wezanu lo ukuthi awozama ukuzinanzelela ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginilanga umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazazisola angakhuluma ukudelela yabo zinanzelela ukukhuluma kwakhe angabo ukhuluma ukudelela abo ukhuluma ukudelela besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu betshayele ihlombe khonokho sokwenziwe nguhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshayele ihlombe kwasebekwenzile kathi sokufanele sesibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokheli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utsho ukuthi bona bayabulala ngoba esitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so utsho ukuthi bayabulala vele bona into esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu leli lingaka sukusela ngegugulawundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sija kalibambe layo lingatshoni siyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika, kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngeza kwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. Kusukisela kuthange kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele-Ukraine sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathese ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo, so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko, banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede. And sabona la upresident weUkraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izwini lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo, but yena wayala. And kathesi sesibona iUkraine sithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi. So sibona ngathiwa iUkraine is the upper hand okwakathesi, and abantu bangikhona sebesiba lezibindi ezesabisayo. Sibona amaRussians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi. Sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia. Sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla eRussia. So immoral ama Russian soldiers okwakathesi, sibona ngathiwa ilaw and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo, ngoba abantu laba yizihlobo, they are related, they are cousins. So kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia. Kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa.
Mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama-nuclear weapons, ngoba sibona umongameli welizwe weRussia othiwa nguPutin ngathiwa ngala mabreak ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga or ele advantage ukuthi wanqoba. So khonapha kuyahlupha. So ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke, ngoba izikhali ezithiwa ngama-nuclear weapons zingasetshenziswa i-World War 3 iyabe siqalile.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi sesesile sidliweke ngumangoye silomhawu isikhathi, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolitshi lePolytech lezinye inhlelo, kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www. voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.